Ziningi indaba esizaziqopha kusasa, ugoqela la enale elibuzayo ukuthi imi ngayiphi indlela ye-railway izaba ngenye yezindaba ezasafuna kuphela kusasa.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi ukuxotshwa mahlayana esike sabona kusenzakala kunyanga ezedluleyo liza luphatha na?
Ikwethu kubona kusenzakala ukuthi ngemva kokuba umthetho utshitshiwe, asibonanga ke utshitshiwe amandla aphiwa umqhatshi ukuthi axotshe abantu manyayana nje. Ikwethu kubona kusenzakala indaba ephambili kwedale railway ikuthi i-management ifuna ukuphiwa imvumo ikuthi ixotsheke abantu banaba abatholakale bekuma-demonstration. Ngenye yezindaba esizayihlafuna kusasa. Indaba ke esikhathazayo sikhangelele ukuthi nje njengoba kulohlelo olukhona kwamanje olukhangelane lokuamenda i-Labour Act, ngeyinye yezindaba esizazama ukuyikhangela ukuthi singabambana njani kwela kusasa umqhatshi lalo oqhatshiweyo ukuze singaxotshi nje manqayana.